VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtwazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla omvulo mhla singamathuma amabili lambili kuNtulikazi 2019 igama lami ngokefutofi endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso yezisebenzi ezesitut isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi
iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana le-employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bethithibele kobulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagesi.
Wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selibhilize indlu selikwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu erayithi bonapho.
Sizalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakobulawayo lingabhidliki kulandelwa kumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane udawunkiyana.
Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-wards lapha abakhona kodwa idolobha leli ngelama-red pairs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi bafuna ukukhalala umsebenzi bekhuluma ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethula munye ngamunye $400 Zimbabwe dollars ngenyanga selokhu uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kweleZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe $400 ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le kayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kweleZimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola $4,000 ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana le-employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwaniseke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane lodubo lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Sezithola imali elilutshwane, zithola imalini nxa sikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga ezimbili kube zintathu ezidlulileyo abaningi singathi i-average salary iku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Nxa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangele lokuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi abacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS iyophela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esiyinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhona kho?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukuphula ke iholo labantu ngokulithumi iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu iza multiplier wakhe ngo-10 ibisisengezelela wakhe kumali ayiholayo okwamanje. Ngibona ukuthi ke i-good move ayenziweyo ke i-employer we-sector yonaleyo sizamtshayela ihlombe. Sikhangela ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS ekhona bazimultiplaye ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelela ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonoko.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu obulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe yinkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulume lezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo embili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bathaya phansi ngenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Indaba yeziphala noma ingaba yinto enhle kumbe yinto embi ayiphathanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziyamunicipality walapha koBulawayo asho zezesa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selibhila izindlu selinukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo ukuthi na xa iloja lingabona hayi laphana sokuqhenka umduli liyabiza phela umnikazi hayi bakithi laba bembona solamakhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane kuzokwenza into eqondileyo. It just might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimovate laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja babikade ngamalanga abakwenze bengakhulumisananga lo mnikazi wendawo. Umnikazi wendawo ngu-city council bemele babize i-city council elama-engineers agcweleke afundileyo akathi bengahamba bebona ukuthi ngabantu hayi iziphala lezi senzani sezinamakhrek sezindala sezinjani sibonisane kuvunyelwane kuhle. Bathi ukuthi bona bafuna ukuthiyamthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo omhle khonapho.
Yes, ngathi bona vele nxa usukhangele wena kungadiliza iziphala leziyana ngihambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingathi ukudiliza kuphela bantu lozonganiti ayiyirimoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilwena kube nelozini imo-output yama-gates. Kodwa mina ngikuthiwa yikuthi na imoto baziyadili abaconsulti abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja laphana. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngabantu abona yiyasengo-management nxa kusike ngokuthi yona kuyangezelela ama-gedi awezaeaphesiyizesokathi akula ma-gedi khonapho sho ama-gedi siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileni. Njalo sikhangela khonoko ade ukuthi bona sifika zayo sentimental value zethu na vele kwabantu kuyakubontubi ziyathunqa ngenxa yemphongela leyana.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF sixoxela ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi sokunezigidi ezedlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kaMoyi uMorgan Tsvangirai isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MGC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMondwa unina kamoyi uSusan Tsangirai ngaseko nkosikazi Bimbayi Tsangirai Jaba indodakazi kamoyi uTsangirai isanda kubhubha lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi umnumzana Job Sikala umsekeli womgcini sihlalo webandla le-MTC usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ekhonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ukuthi kuhamba njani lapha elikhona endaweni ezitshiyeneyo ukuthi sizwe ke ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli. Ngikale ukukhuluma nje ngipho kanani okwenza tingathathi isikhathi sabanye abantu kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukubizwa, ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho. Ukuthi namwe noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini. Uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa ikholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la bazothi bona bazophanda bazodla besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi nendaba. Hayi okay shap, ayazi kwamanje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President sizalatshe South Africa why engalatsheli izweni lakhe alikusayo? But more ma kugula omunye umuntu ongenamali ukuze South Africa uyafa phela eZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamithi eyeneleyo zasabezolatshiwe South Africa. Why bengayenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7 ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa ngisuswa yisimo esikuleliyana elizwe. Hhayi elizweni kuthanda ukuba nzima ngenye indlela onyeke uzuyijabule. Isimo esibi ngempela ayikho le nto yodebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esusembusweni esuswa amabutho la ngumntankagwa lama ngicabanga ukuthi hayi isimo encwesi zoba ngcono, hayi isimo asikho ngcono elizweni. Sikomile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu enyeke uzuyijabule. Abaholi abaphetheyo lapha abananyembeza, hayi kuphethe abaholi abalenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhula noma izakhamuzi zikhuluma yabe ngingena ngapha ukukhumba nga la mahloni bayebengelawo ngokuzwa bayebengiswa ngoba umbuso bawuthatha ngombango.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi thina siyaphila ngoba amakhaza akuphela. Ngisacela ukuphosela nami elami igama lami uSibusiso, ngizalwa eLupane. Ngisacela ukubeka nami kanje ngendaba yokuya eRadube noTambarasha. Yiyo indaba ebengicabanga ukuthi kangikhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokhu ngoba uKambarashe usatha ngaphi isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini. Two, bese uphuthuma kangakanani obesengazi ehluleka ukulinda ulokhu zena umeya aze afike bese bethatha-ke leso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini. Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokhu ngokwethulwe ngabalandeli be-Studio 7. Nxa ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufake ke kuwhatsapp kunombolo ethi 0120245-0318. Ungavele uhambe khonabantu ufithizele urekhode usithumezele ke umlayezelo wakho. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe yikutshisa okumangalisayo okwenzakala khonapha-ke kwele Melika. Ibandla lamademokrasi kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe nelizwe iRussia. Izulwandaba lamhlake sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxokozela sibile okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhala nomkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokwesikhatshana umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya. Umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokho akwenziwa ngakuhle. Siyabona njalo lebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu kulokuxokozela okuthize. Umbono wakho mengaphi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo. Njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yokuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha, kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besethuleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele siludaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwenye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kuyini abazakuthi kwenziwe, njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufishwa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikhwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangxoza efana lale, uzama ukuntshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angilandaba lo town clerk angimazi angilandaba lokunengi ngabe kusenzakala ngaphakathi engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo asho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingcaba ngcoza lokungahlaleki kwedoroba mina kuyimi red pair
yes ifakele ke awukugcina konapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiyaphambilini kumele kwenziweni mafishane sibili
okufanele kwenziwe amakansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona
ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho esixoxa khona lezakhamizi ezivyeneyo zakobulawayo tiyani indlebe lizizwele
ye lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa khonapha ke emsakazweni weStudio 7
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edala le-House of Representatives amane aqabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uqabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechavi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentatheli izindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lo mongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngabalingazi bebandlaleli. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa ukukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulobandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama wodwa. Angithembi ukuthi ukhona umuntu ongaso sizalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo labo mama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans, balelungelo lokuba lapha abakhona. Hey, just like Omuro, this is an South African American. Ngako uva lulule lwakhe lolu asimbona esibona elubonisa lapha. Ah, lukhomba sovala ukuthi yena nje ngokwakhe ulenzondo.
Singathi kodwa ke kuyaphetha ngani lokho ukwenzelani konoko akwenza?
Isiphetho ka sisazi sibili kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje. Ngibona ngathi kuzaluliwa kakhulu. Akekho ngibona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans.
Sokuyisikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umuyi uJohnny Clegg obecula ingoma ezithakazelelwa ngoZulu. Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohnny Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechavi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasithupha 66. UClegg wathi leminyaka elithumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu
njalo begida omangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe abantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlaladi yalo lokuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili laba babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bagcina becula endaweni ezinjengamakoleji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapolisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlaladi anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukiyagi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokijini lemakhaya zazivinjwa nguhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akugqela elemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso basebethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo basebethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni athiyeneyo akugqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. UKirk babembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama.
Oh, the sea is cold and the sky is gray.
UKirk wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibiza ngokuthi isavuka elethula amadlaladi amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlaladi awethulayo hayi lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, Lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwi amaningi njalo yathengisa amadlalade okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zisinkunzi zemakobotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka-ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke singakuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kolapha-ke enkundleni. UJG Dube uthi siyavuka njani khona ngabo Dube. Emmanuel Nkusti Ncube uthi ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Eslinzi Hammond uthi eZimbabwe bantu benkosi, i-$400 sure po bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayi-ke sosibona ngazani isikhathi sesithovile sibe lokumangalisayo singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Isikithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethithibele ngokwenzakala kubulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lisayo, Cape Town.